ukukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerica ingasebenzisa isikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sikubona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerica ibidlala the outside approach ngoba bese sebesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerica ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebe qalisa ukushaya iRussia in very critical areas. And then lakathesi sesibona ngathiwa iUkraine sebenikwe izikhali by iNATO ngathiwa isizimela. Into esimele siyikhangele futhi ukuthi iChina ibithembise iRussia ukuthi bangangena ngodlame eUkraine, iChina ibizancedisa iRussia, but asikubona ngalokho ngobe babona ukuthi hhayi kuyahanjwa lapha.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine? Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje?
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities military that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ekhuluma lokho ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe lawa angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon, ngiyakubona ngoba kathesi sibona ekuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma oyethuselana kuhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe ekhona eTaiwan, hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu, and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China. So yeah, into asikhulumayo umongameli welizwe uBiden siyazibona ukuthi zingayenzakala considering ukuthi amazwe wonke jikelele phansi they are at an age okakathesi.